Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukelane njabulo enkulu emsakazweni wo Studio 7 ngesonto mhlaka 24 kuLwezi 2024 ngisithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso ye Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, VZ, ithi kuqakathekile ukuba abalamabhizimusi asathuthukayo babe lolwazi olujulileyo ngokusebenza kwengatsha zikahulumende.
Kuma renters, kuma rates, kuma licensing, inalisikele kukwede kanjili. Kuli hili unyele labo, olo kuti besambe, kuti demand kuti ndiyenzani imali.
Abaculi benkayi bathi baqoqa umcimbi omkhulu ngenyanga ezayo ekampalakazi. Kusukela mhlaka 25 kusiya ku 31 kwama-ward ehlukeneyo alindawo ngendlela yokuthokozisa abantu ngekhefu lekhisimusi.
Yalo ninjongo yethu la ukuthi abantwana basuke ezidakathi bangathi ukuvalwa kwezikolo babona ngathi sokungaba yikwenza izinto.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ye Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, VZ, yona esanda ukuqhuba umhlangano labamabhizimusi asathuthukayo. Abanye babo kungabasakhulayo ithi kufanele abantu babe lolwazi ngokusebenza kwengatsha ezehlukeneyo ezikahulumende. Ukwenzela ukuthi balwele amalungelo abo. Kweziphathelane labasakhulayo lamhla, sixoxa lo mnumzana Prosper Masibi, isiphathamandla salinhlanganiso kuhlelo oluphathelane labatsha.
Ama-challenges ahlangana nama-informal sectors kathesi ikakhulu akobulawayo. The lack of dissemination from the city council ukuthi ibafundise kumbe ibazise izinto ezizenzakala that are concerning bona njengabantu asebekhona ku-budget yakobulawayo. Before ama-informal sectors or ngithi ama-vendors, they didn't have a budget that is they have a specifically for one, but the city council is here ever father, that are the budget. The city council is going to have a meeting informal sector, budget, which I budget for the budget in Gala, in Gala, in Gala, in Gala, in Gala. It is in Gala. I'm an informal sector, so they only say, they follow up the whole day, the city council account here, at Konoka Wenzara, and over which you need to be told the previous budget, 2022 to 2023, last year, in which you need to be told from the city council. The information
sesikhuluma ngalona lolo lwazi okumele libe lalo like laba lomhlangano obuhlafuna lolu daba, libona ingane uzaphumelela yini ukuthi bonke baluthole lolu lwazi?
Okay, njengenhlanganiso sike le meeting more of a training fundisa izakhamuzi lama-informal traders ye-public finance management ukuthi kahle kahle vele yini public finance, and njalo i-city council ma esithethe imali leyana ikuhlonisile ama-taxes yathola konke ama-levy wonke lafana bayisebenzisa njani yepindle ye-city council, and ngobani okufuze beyihoda accounted because imali yana ngeyabo. Yikho ukuthi we pay the city council deliver. So besifundisa izakhamuzi lama vendors ukuthi kuma renters, kuma rates, kuma licensing, imali zikele zibhadele ekhanselini kuyilungelo labo olokuthi besambe futhi bedemand ukuthi liyenzani ngemali yethu. Kule mali le kuthiwa i-3% payment fund ephiwa ngama-wadi ekhangelwe ngu-council, ilungelo labezakhamuzi ukuthi zihambe zibuze ukansila wabo le-committee that is responsible ukuthi liyenzani nge-3% pension yalo. Kulilungelo le-informal sector ukuthi iyenkuza ukuthi liyenzani ngamali zama-licenses, liyenzani ngemali zamalevi, liyenzani kahle kahle kwi-council ngento ngemali liyi-collectayo from kithi njengezakhamuzi. So i-training leyana ibavuya amehlo njalo ibancedisa ukuthi bebe well-equipped maso sesiyalobha besiyadvocata for ama-rights abo when it comes to i-public finance.
Sesihlolisisa impumela yemfundiso leyi iyasebenza yini, ithuthukisa njani umsebenzi wabathengisayo ezitaladini?
Umphumela uzasebenza i-training leyo besibiza ukuthi training trainers ukuthi bambe betraine abanye abantu. So abantu bebengaba le-information, ulwazi yilo olujulileyo, abantu bengaba lolwazi kuba lula ukuthi bevume okuvumakalayo, kuba lula ukuthi be-track even i-budget. So ma sebelelo lwazi kuzaba lula ukuthi even ma city council i-allocate imali athi imali leyo yokuthi siyakhela ama-vending bays engasayenzanga ama-vending bays labantu kuba lula for ama-vendors ukuthi behambe esikhansilini bethi hayi phela lethe ubhajethi yasenza yalokhu alokhu alikwenzanga waye lingakwenzanga. So the whole idea was just equip them with information kwenzela ukuthi bebe u-point of knowledge when they are going to ask questions ukuthi kanzini. Ngoba okubuhlungu kakhulu esikhathini ezini yikuthi bayabe belobha or besiyabuza ngezinto abangena-knowledge ngazo then city council
ikhansili silogatsha oluqondane lama-informal traders. So luqalisile yini ukusebenza njalo le awubona umahluko?
Soluqalisile ukusebenza, umehluko ukhona njalo mkhulu. Ungakhangela ngaze uhambe kubo sokusile, uhambe kunkulumani laphana kulezi ndawo esezivuliwe ezikhangele ezincedisa ama-informal traders. Ngoba esikhathini esiningi ama-informal traders agcwele yonke indawo, most of the people asezivile bayazisebenza ngokuzithengisela. So khathesi i-department of even i-town planning iyancedisa kakhulu ukuthi abantu bebe lezi ndawo lapho abazakwanisa ukuthengisa khona bengaxhotshaniswa ngomasipala. So i-department yane is very important njalo futhi iyenza abantu bebe lama-infrastructure e-proper, ama-vending bays aluphahla, enkulumane lapha ne-complex kule ndawo yavulwayo. It's all due to ukuthi khathesi sokule-department that is specifically for ama-informal traders.
Lo ngumnumzana Prosper Masivi, isiphathamandla senhlanganiso ye-Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, i-VZ, esixoxelayo ecingweni ekobulawayo. Ngesizwe esiphathelane lamasiko.
Sigcina amasiko wena.
Salamukela Zulu. Kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lingami uMthembu Zithembayo uGibbs Dube. Namhlanje silenhlanhla ngoba ngilokhokhela ibutho lenkosi. Uzazithi ukuthi ngubani njalo lokuthi wenzani khonapho nxa ekhokhela ibutho lenkosi?
Igama ngumlungisi Madawudawu Shabalala, umshiza wezintombi zakwaShabalala uMagidaz Ntombi sempedeni uGidaz eyedlulayo etsholothi lapho engizalwa khona ngaphansi kwenduna uMathuphula. Silana nje eGoli ngokuhlala.
Ye, siyakubona wena vele kwezamasiko lapho okuthakazelelwa khona. Akusitshela ukuthi nxa ugokhela ibutho kuyosenzani vele?
Umgogodla nje wesizwe ngokwawo. So umsebenzi omkhulu kakhulu ngoba kumele ubone ukuthi ukhokhela amadoda doda ampela lawo kumele uhambe ngendlela iqondileyo ma usenza lezi zinto.
Ye, singathi ngubani olilolongayo olitshengisa ukuthi kumele lenze kanje kanje lokunye okuthiyene?
Amabutho alezi nduna zawo zamabutho owibona awakhona vele acijisi abakhona labo kwazi ukuthi laba ngabacijisa ibutho, laba abacijisa amaguqa, laba abacijisa umkantshubomvu. Kuya ngesigaba ngesigaba, njengoba lisazi ukuthi ibutho lile sigaba ngesigaba ukuthi kulesigaba lesi kulesigaba lesi kulesigaba lesi. So ngaphansi kwawo kwezinduna zamabutho, ngaphansi komdidiyelo wamabutho lomsekeli wakhe kubaphuba lezi nduna okuyizona zamabutho ezincedisa lapho ukuthi kusetshenzwa kanjani.
Ye, sizokuthiwa ngiyabe nomcimbi omkhulu, akusitshele ngomcimbi loza.
njengoba umnyaka suphelile sesiqedile njengoba last week besingale egadade sesiyakhumbula amaqhawe akithi amakhulu asala laphana alele laphayana ezama ukuvikela lesi sizwe sakithi. Sesiyavala umnyaka khona lana eGauteng eGoli ngapha sesilungiselele ukuphindela emakhaya. Inkosi yakithi izaba lithuba laphana inkosi yakithi ubulelayo ndobhengela kamzilikazi udobhadobha njengomlomo wenkukhu odobha umthwakazi babenaningayo abafunga bathi angeke amwela umzengalo amwela amakhanda amadoda uzaba lenkulumo ezabe iqondi sesizweni ngalelo langa mhla ka-30 ekhuluma nabantu bakhe ekhuluma lesizwe sonke esifisela umnyaka omuhla lo ebaphathisa lomphako abazahamba nabo esiye emakhaya besiya lapha babesiya khona mhla ka-30 November kwakuyi-Saturday sabe silana eTarfontein esikolweni laphana okuthiwa yi-BZB Hope Fountain School ayiseTarfontein yikho lapho esabe sihlangane khona.
Yeah, wanxusa abantu.
Wonke umuntu wakumthwakazi awukhethelekile ukuthi ungonjani. Elongo ungumuntu wakumthwakazi, ungumuntu ongaphansi kwesizwe sakithi sakumthwakazi uyamenywa. Konke lezivakathi ziyavunyelwa, wonke umuntu okhona uyavunyelwa ukufika kule ndawo. Siyalinxusa nonke bantu bakithi, phelelani lapho sizovala umnyaka sijabule, sivayelisane kahle. Sesiye emakhaya.
Yokuqathe kangalani konoko?
Kakhulu kakhulu ukuthi ngeva komsebenzi engaka esiyenziwe isizwe lonyaka sisebenze kakhulu esizweni sakwamthwakazi. Kuqala umnyaka ngo-April sagijima ebabambeni lenkayi kumhlomela wenduna uDakamela. Sesibuya lapho kwaba le-month cultural event eyayenziwe enduneni laphayana emkhezi umaphisi. Sesibuya lapho kwayiwe emhlahlandleni kuyakhumbula inkosi uMzilikazi. Sesibuya lapho kwayiwa ukuyavulela itshe lapha lendlovukazi enyathi lapho ngiyavula ithi lendlovukazi umathebe laphayani ndlovukazi inkosi uMzilikazi. Sesibuya lapho kwayavula ilitshe lenduna yesizwe laphana uGambu Sithole leko ngaphansi kwenduna uManguba ePlumpt. Sesibuya lapho kwayiwa eGadadi ukuyakhumbula amaqhawe akithi. Umsebenzi omkhulu lo uyenziwe ukufuza abantu behlale phansi bezibonge bejabule nje bekhumbule bebonga yonke le msebenzi bebonga amathonga abakhokheleleyo. Zange sibe neengozi eziningi asihambile siyile ezizweni ezinye ezifana laboSwaziland siyile kwaNatali siyile endaweni azange saba neengozi esahlangana nazo emgwaqweni. Konke lokho kumele sibonge emathongeni akithi namathonga esizwe ukuthi kusikhokhelele kuze kuyofika kuqhatheke kakhulu kakhulu.
Hayi, sibonge kakhulu Jabalala ongajwayelekile kusasa. Ye, loke ngumnumzana Jabalala ukhokhela ibutho lwakhethwa ngumntu wakhumalo ukuba inkosi yamaNdebele ubulelani lobhengula. Ake simalapha kuhlelo lwethu lwanamhlanje olivalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Lilale
ngela manyama bayawagcina masiba usenzi
ziyalandela ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi useNisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakholwa ukuba libe leviki enhle.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje mfuna sikhangela ukuba kutshoni ukuba ngubaba. Singabala kwabase-Efesu 6, chapter ka 6 verse ka 4. Ithi lani bobaba lingabathukuthelisi abantwana benu, kodwa libondle ngokulaya langokufundisa kwenkosi. Kutsho ukuthi nxa siqalisa namhlanje ukuba sikhangele lolu daba lokuba ngubaba, nxa umuntu okuthiwa ngubaba ngkhaya, kutshoni uNkulunkulu wamdalelani? Siyakwazi ukuba sonke silaleleyo kathesi silendlela esafunda ngayo ukuba lo muntu okuthiwa ngubaba kungabe kungumuntu onjani. Abanye safunda sifundiswa ngendlela obaba bethu abasikhulisa ngayo, abanye njalo safunda ngendlela abantu abanye omakhelwane esasibona ukuthi nxa uthiwa umuntu uthiwa ngubaba wenzani. Kanti namhlanje bemfuna sikhangele ukuthi lo owadala umuntu othiwa ngubaba wayevele ekhangelele ukuthi ubaba enzeni. Okokuqala, siyananzela ukuthi uNkulunkulu edala u-Adam emenza ukuba yinkokheli emzini wakhe, wayemdalela ukuba akhokhele umuzi wakhe, njalo wayemdalela ukuba uzaba labantwana abazabakhona. Kule ndlela okumele abakhulise ngayo, njalo kule ndlela kulesikhundla sikababa, kulesikhundla sikamama, kulomsebenzi kababa, kulomsebenzi kamama. Ngakho ngifuna ukuthi ngokuphangisa ngikhangele izinto ezintathu obaba uNkulunkulu abadalela bona. Okokuqala, ubaba nguye ongumkhokheli wangkhaya, nguye okhokhela ngkhaya, nguye oletha umbono ukuthi siyangaphi, senzani, sihlala ngaphi, sidlani. Konke lokhu ngumsebenzi kababa. Ngakho ubaba nguye owondla wonke umuntu, ngiyokhangelela ukuthi awondle wonke umuntu. Vele yena u-Adam edalwa nguNkulunkulu, uNkulunkulu wathi eqeda ukumdala kazange ahle amnike u-Eve umngakhe, kodwa waqala wamusa engadini yase-Eden ukuthi ayesebenza kiyo. Sesebenze kiyo ke kwase kubuya-ke u-Eve. U-Adam wasekholisa wathi hhayi, leli lithambo lamathambo ami, ubhambo lamabhambo lwami. U-Adam ekholisa lapha nembono u-Eve, kodwa-ke wayevele esesebenza. Uthe ngemva kwa-Eve sokubuya abantwana, simfica vele u-Adam engumuntu okhutheleyo osebenzayo enkadini, elungisa, ewondla imuli yakhe. Ngakho umsebenzi wakho wokuqala nxa uthiwa ngubaba ngowokondla imuli. Okwesibili, yikulaya lokuqondisa abantwana. Sasibone kathesi emajele kugcwele abafana, kugcwele obaba, babe bengena nxa yokuthi baswele kwezinye isikhathi umuntu obaqondisayo. Nxa ubaba engekho oqondisayo, asitho ukuthi babahlukuluze abantwana, ababambe ngokuba hlukuluza, kodwa sithi ukuthi abaqondise ngendlela okumele bakhule ngayo, abaqondise ngendlela okumele bebe mazi ngayo uNkulunkulu. Abantwana abaningi ukukhonzwa kwaNkulunkulu lokuba mazi kusukela ngkhaya. Ngakho ubaba ungumpristi omkhulu okumele aqondise imuli yonke. Njalo-ke ubaba kumele asifundise ngendlela zenkosi ukuba kambe inkosi siyazi njani. Konke lokhu kuqakathekile kakhulu ukuthi ubaba athathe leso sigaba sakhe esokukhokhela imuli, isigaba sakhe sokuwondla, isigaba sakhe sokusifundisa indlela zenkosi. Baningi abantu abakhula-ke ubaba engekho. Ngakho-ke ngomusa wakhe uNkulunkulu kuyasidingelwa abantu emakhelwane, omalume, abanye abantu abangathatha leso sigaba sikababa, kodwa kuqakathekile ukuthi kube umuntu oba ngubaba empilweni yakho. Njalo kokugcina, ubaba omkhulu phezu kwakho konke nguye uNkulunkulu. Yikho uJesu wathi esifundiswa wathi sithi baba wethu osezulwini. Umuntu ongubaba uyasivikela, uyasondla. Yikho uJesu wathi sipheke isinkwa sethu sansuku zonke. Wena ungubaba kathi esondlaleleyo, uyaletha naye isinkwa ngkhaya ebantwaneni, uyabapha isinkwa sansuku zonke. Lo mama ongkhaya ukhona ukwenzela ukuthi ancedise wena, kodwa wena nguwe olomlando owokondla imuli. Nxa umama ekwenza esondla lemuli, uncedisa wena. Awumelanga lo msebenzi uchiyele umama. UNkulunkulu wabeka wena ukuthi lo umsebenzi wakho.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba, ngegama likaJesu siyathandaza, nithandazela bonke obaba abalaleleyo, basize ubanike umusa wokuba bakwanise ukuba ngobaba. Kulabo abehlulekileyo uNkulunkulu amsiza, sicela ukuncediswa nguwe moya oyingcwele, moya kababa, ngegama likaJesu. Njalo nithandazela labo abakhula bengalabo baba ukuba uNkulunkulu ungubaba wabo, umoya oyingcwele uzokubasiza, abaduduze. Lalabo abahlukuluzwa ngobaba enhliziyweni zabo, niyathandaza ukuba uNkulunkulu alinceda alisize, ngegama likaJesu. Amen.
Lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Thiyani indlebe uhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Abaculi benkayi bathi baqoqa umcimbi omkhulu ngenyanga ezayo ekampalakazi kusukela mhla ka-25 kusiya ku-31 esigabeni savo endaweni ezibalisa iGonye, Nkayi Center, Kwelutshena, Nyaje, ezitolo zemademi, Khomayanga, lezenga ngendlela yokuthokozisa abantu ngekhefu lekhisimusi. Umcimbi lo ubizwa ngokuthi yiNkayi Festival, njalo lapha sizwa umculo werumba othi ikhothe ikhothayo okaBhekusizi Fuzani, yena ohlabela le Maduma Express. UFuzani ungumsekeli kamgcinisidalo weNkayi Festival, njalo sichasisela okuningi ngomcimbi abawuqoqayo.
Ngibekusizi Fuzani, ekhaya ngivela eMakhasane eNkali. Sikoke umcimbi wethu ukuthi uyoqala isukela koBulawayo mhla ka 24, sizobe sisegonye ezitolo mhla ka 25. Imicimbi yethu kahle kahle ngingasho ukuthi ingu-7, so sizoqala egonye ezitolo. Wavele wasibhukha lo muntu minyakeni ojolileyo, siye sakwenza lokho. Sizenzela futhi kungela ukuthi siye sathola iposta singabantwana beNkayi kuphela. So sizoqala egonye mhla ka 25, 26 siyabe siseNkayi Center. Sisuke lapho siye eGwelutshena, sisuke eGwelutshena siye eNyange, sisuke eNyange siye eMateme, from Mateme siye eKhomayanga, from Khomayanga siye eVala sesisempumelelo. Njalo ngokwamalungiselelo sasuka sacabanga ukuthi senze ukuthi umculi ngomculi ozosijoyina or esihamba naye le usijoyina nge-1000 rand. So basabela baba balutshwana abaculi eNkayi baningi bayafika maybe ngoma-53 kodwa singu-22 kuphela kokwamanje. So sakwenza waba open ukuthi abenza ama-poetry nalaba abahlekisayo amanezinto ezinancane ba-approach-a futhi nabadala nesikolo ukuthi mangaba abantwana bekhona ukwenza izinto ezincane ukuze zibonakalisa amathalenti wabo, kuvulelekile konke lokho. Njalo nenjongo yethu la ukuthi abantwana abasuke ezitaladeni bangathi ukuvalwa kwezikolo babona ngathi sekungaba ikwenza izinto ezikhiphileyo. Siyabona nama-grass angene kakhulu ayabusa. Khuluma kunje, abanye sebenamagama amabi, abanye sekungasho ukuthi babizwa ngababulali ngenxa yokuthatha izidakamizwa, sebenamacala abawenzileyo bengakuqondanga ngalokhu ngenxa yokuthi kunento ezibabusayo emkondeni yabo.
Ukhulume ngokuthi abanye abafuna ukulixhasa babhadale laphana imali. Ngeyani imali leyi? Njalo lini elikuqoqayo lincediswa mbani? Lizenelisa ukuthi indleko zonke lizibhadale?
Alright, umbuzo omuhle lo dadewethu. Imali leyi esiyiqoqayo laba abasijoyinayo ikhava isound from 15 ezidlala laphana, engakwazi ukuthi ibangele abantu umsindo mhlawumbe bangafika 300 to 500 proper sound mangayibeka ngaleyo nsindo. Isawunje ethe ukuthi la transport kanye nokudla okuzodliwa khona ngale, umuntu ma ngabe econtribute leyo mali ihavard ukudla futhi yonke leyo mfred i-transport iyamkhava ukuthi khona lapho. Sihamba namagida engoma usuke ungekho wedwa, mhlawumbe lamagida engoma abe mathathu okanye babe yi-3-4 bonke bakhukho khona lokho esizobe sikwenza or kulabo ohamba nabo oyosisana labo ukupromotha umculo wabo.
Yebo-ke abantu abazolilalela bona bayabhadala yini, njalo lina liyaludinga yini usizo lokuthi liphathiswe kuqoqeni lomcimbi ungaphakathi?
Njengoba singabantu esifika khashana ngapha, mostly abaningi base-South Africa bakhona bakoBulawayo, kodwa ukuthi uziye kuweNkayi kuyacela esikhwameni, so abangenayo abantu
abantwana ngamadola then abadala ngamadolari.
Kangelele ukuthi bazabuya ngobuningi abantu. Nje bebaningi abazali khasa kodwa sikhuluma nje ngobani ongabacabanga nje ukuthi sebezimisele
bakhona asebezimisele njengalaphana empumelelo kojunction kushilo ukuthi hayi ngichasa ozabini la ngizonika ebekele ukuthi naye kwelasisayithi ishiziya also giving back ngasifika laphana kubakhona kwethu nabantu ababanile ukuze naye akwazi ukusomula business wise. Originally, nayo izoba khona iyachasa nayo sakile isanda ngaphana transport kanye nembijana mbijana funeral ekhomaya abaculi ababekhona kunabaculi abathi Precious Diana Colin Moyo Ntombi yabelungu. Ngibiza ngumaphotholi bacula bomamthi omunye uthiwa ngumagwizi naye wenza into ezepoyetry into ezingathi ngamahlayo yahlekisa nakhona mpela kuze kufike up to 22. Ngiyabanxusa abantu bakithi ukuthi mpela babuye bazobona ukuthi abantu abazobenzenjani sicela basisapote khathi nala eduze phambili ukuthi baye khathasha ngeke sale sizohlabela lokhu abafike besikhangele khona sizosebenzisana nabo.
Lowo ngubheki Phuzane umculi wenkayi esixoxelaye ekwele South Africa. Siphuma ngomculo kaColin Moyo othi Nkayi Festival.
ungabizwa uzwayo ke kuleyo festival ngenyanga ezayo ngekhefu lekhisimusi njengoba lizizwele nje inzwisa yamakhono abalawo banengi ke abaculi abalingisi imboni umsebenzi wabo ongasangenanga emoyeni olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.